Kwizika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mntozo omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngolwesine mhlaka 22 Lwezi 2018. Igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abanye abantu bathi kumele uhulumende akhulumisane lozulu angethuli inhlelo ezijiyeneyo ezabenza ukuthi bazondle.
Kumele kube ngokuxoxisana kahulumende labantu jikelele. Akumelanga ukuthi uhulumende benguye ohamba phambili.
UZulu ukhuluma ngomnumzana Nelson Chamisa obekumele ethulele i-commission ekhokhelwa ngumnumzana Haleme Mohlante ubufakazi bokubulawa kwabantu lonyaka eHarare.
Nanso-ke i-free airtime for a political leader ofuna ukuba ngupresident ongayidlalisi, hamba uyoyisebenzisa, ungakuhluphi ukuthi you agree with i-commission or you don't agree with i-commission.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Ngimudele indaba ncobe ngisuka enkayi yesigabeni sakwesivalo ngaphansi kwenduna uSolomon Mahlangu. Ngasuka ekhaya ngesimo esomnotho esingazange sibe mnandi.
Kulabantu abathi uhulumende kumele akhulumisane loZulu angethuli inhlelo ezijeneyo ukwenzela ukuthi ziphumele, kwenzethi ngizayithatha futhi udaba lohlolo. Kulabantu abathi uhulumende kumele akhulumisane loZulu angakethuli inhlelo ezijeneyo ukwenzela ukuthi ziphumelele. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngabantu abajiyeneyo emhlanganweni obuqoqwe umsakazo weStudio 7 leMedia Center eHarare izolo kusihlwa, obuhlolisisa isimo somnotho ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba umkhokheli welizwe leZimbabwe kukhetho olwenziwa ngontulikazi lonyaka. Abahlonitshwa akade besemhlanganweni lo bakhoqela umnumzana Douglas Monzora webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Clinton Musonza oyingcweti kwezenotho lonkosikazi Sakhile Sifela Ningoma, umnumzana Paul Mangwana obekhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leZANU-PF ngasenelisanga ukuba emhlanganweni lo. Abanye abantu akade besemhlanganweni lo bathe kumele uhulumende aqhube inhlelo ezithakazelelwa ngabantu, hathi ukwenza santando. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona Dibiti othi inhlelo zikahulumende zingeke ziphumelele nxa zingasekelwa nguZulu.
Kakhulu emhlanganeni lo khayelela izikhulumi labantu ade bekhona ukuthi kumele kube ngokuxoxisana phakathi kukahulumende labantu jikelele. Akumelanga ukuthi uhulumende benguye ohamba phambili. Sekuzwa abantu sebesemelike emhlanganweni ngale sebekhuluma ukuthi hayi sibone ngani iZimbabwe sesihambisa ku-next level.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Peter Spanda.
Ika esikhathini esiningi ihlelo eziqhutshwa yilaba abakupolitiki kumbe abakumbusazwe zikhangelane lento zembusazwe, zikhohlwa impilakahle kaZulu. Esikhathini esiningi siyathola ukuthi loba emaphephandaba kumbe kumaphephandaba kumbe intatheli zindaba nxa zibuza imibuzo kulaba abaphaka kunkokheli zethu ezikupolitiki, bayandisa ukubuza imibuzo ebhekane lepolitiki, bekhohlwa imibuzo ephathane lempilo zabantu ukuthi isinkwa sesidula.
Omunye njalo okade esemhlanganweni lo umnumzana Chenesai Ntungagwa uthe kumele uhulumende athuthukise uZulu ngokwenza inhlelo ezilohlonzi.
Akulula ukuthembizana ukuthi ngaphongukuvumela into zikhulume. Sokulesiko elokukhuluma hanje kade sikule commission buke kwaba le Concord. So ngokuya kwesikhathi mina ngikhuluma njengomuntu makhaya, ukukhuluma lokhu kuzaba yikho, kuzaba kuningi, kodwa-ke ukuthi kuyaphelela ngabhaya sazi.
Ekhuluma ngosokwenziwe nguMnangagwa selokhu akhethwa ukuba ngumongameli lonyaka, umnumzana Christy Pengo uthe akulanto ekhanyayo okwamanje, njalo abantu kabalathemba lokuthi uzalungisa konke okubahluphayo.
Akulanto ebambekayo, akulanto ekhanyayo ikakhulu isikhangelele kwindaba zomnotho welizwe, i-economy. Sifuna ukuthi into ekhona into adenzakala ukukhuluma nje.
Ekhuluma emhlanganweni lo, unkosikazi Sifela Ningoma uthe abantu bakhala ngokuthi uhulumende usebabhadalisa umthelo wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini. Uthe akulanhlelo ezivikela izisebenzi abagulayo labahluphekayo. UMonzora uthe ukudutshulwa kwabantu ngoncobakazi eHarare lonyaka kusanda kwenziwa ukhetho wenza ukuthi abantu bengathembi uhulumende kaMnangagwa. Kukhangelelwe ukuthi iStudio 7 izakwenza eminye imihlangano efanayo kusikhatshana esilandelayo eGwanda laseLupane. Lolu ludaba ololotshwe nguGibson Pepe.
Usenjalo uZulu wamukele ngembono ehlukeneyo udaba lokwehluleka kukaJamisa izolo ukuyafakaza ukhomishini ecwayisisa ukubulawa kwabantu libutho ngemva kokhetho. UJamisa ubecelwe ikhomishini le ukuthi aze kumaphambi kwayo aphendule imibuzo ethile. Akwaziwa ukuthi uJamisa uzahamba yini kukhomishini le namuhla kumbe kumalanga alandelayo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni lengcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Evidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi yinto elokuhlakanipha yini ukuthi uJamisa engayi kukhomishini le. Ubebuza uNcube.
Uyabe engenzanga ukuhlakanipha, uyabona inkundla ezinjiyana ikhumbula iRivonia Trial ukuthi uMandela wenzani. Wakhula waba ngumuntu odumile emhlabeni ngokusebenzisa khona lokhuyana abanye ababefuna ukumsebenzisa okokusebenza against yena. So ke nxa ngabe ube lethuba lokuthi ubotshwe kumbubizwe enkantolo ungabotshwanga ufakwe insimbi ubiziwe, thatha lelo thuba lokuveza ubuholi bakho, ubukhulu bakho, ukuzwisisa kwakho izinto lokuthi uveze ebantwini ukuthi wena nxa ngabe ubuphethe ilizwe ukuza libusa ngayiphi indlela. So the advantage kaye angakuyekeli lophuyana, akehlise umoya, akaye ayekhuluma, kaye ayekhuluma kungaze kudingeka ukuthi kuze kufike lapho kuthiwa khona uthunyelwa khona amasamanisi ukuthi keze. Ivele ama-platforms anjani, inkundla ezinjiyana ziqakathekile nxa ungumholi ukuthi uveze kakhulu ubuholi bakho. Njengoba ukubona abanye ukuthi bebekwenza kanjani akade bekhuluma khona lapha, akade bengazakali elizweni, sebesazakala. Nanso-ke i-free airtime for a political leader ofuna ukuba ngupresident ongayidlalisi, hamba uyoyisebenzisa. Ungahluphi ukuthi you agree with the commission or you don't agree with the commission. Go uyekhulumela abantu abakuvotelayo, abantu abakukhangelele njengomholi. Uyabe engahlakaniphanga nxa engayanga.
Ubaba uMnangagwa yena ubona ebizwa yini yile commission?
Nxa ikhomishini iyikhomishini efanele ukusebenza ngendlela efaneleyo njengalokhu siyilindile, imele ibize bonke abantu kuze kuyefika kuye uMnangagwa. Angithi uyabona izinto lezi zenziwa even ikhukubizwa ofakazi, kujwayele ukuthi kulandelwe even i-protocols ukuthi ngemva kokuthi sokubiza upresident amaminista akasabizwa, nxa ngabe sokubiza uJamisa ama-supporters ephathi yakhe akasabizwa, ngaphandle kokuthi kube kulalokho esingathi thina extraordinary and compelling circumstances ezenza ukuthi izwe njalo. Kule order yona liyana enjiya, akulandlela yokuthi commission yona le yenze izinto umsebenzi uthushe, ingazange yabiza uthi wenga, ingazange yabiza upresident uMnangagwa, ingazange njalo yabiza bona be-opposition ubaba uChamisa nabanye asebenza lapha. Every person kumele abizwe, kuyilokhu kusebenza ngalokho okuthiwa i-equality before the law. Every person, abantu beZimbabwe thina esibavotelayo, we expect them ukuthi bahambe baye khonaphana enkundleni bayekhuluma. Kwenzele abantu labana abafayo, awukhulumeli nje futhi bona laba abafayo khathesi kuphela, ukhulumela nalaba ababulawa ngesikhathi seGugura Wound, ababulawa ngo-2008 nangaso ngesiya sikhathi. Here is an opportunity, nansi i-commission lokubiza zalani, kodwa uZulu lo mhlaba babukele bakhangele, hambani liye ukhulumela abantu.
Ungathini kubaba uMosanta lubana elalela?
Ngithanda ukuqala ngokuthi umehluko kawukabi banzi ngokuba amasela ayevele tshontsha kusuka ngo-1980 lokho ekhona embusweni. Kungabe sokungena abancane bakhona abangasibo abadala bakhona, kodwa lokho ebenjiyana bekhona. Yebo, kambe sebehlangene lalaba abangangcolanga njengamthuli inqube labanye kodwa umehluko awusoze ube khona nxa ngabe ibizwe lonke le corruption lokungahlonishwa komthetho lamalungelo abantu ngendlela osokwajwaleka ngakhona. Ukhalima Motante umongameli ngingamtshela ukuthi vikela isithunzi sakho, landela izinto njengalokho zingakhona, landela ubufakazi lapho obukusa khona, ubhale njengoba kunjalo, uyekele khona lapho. Thina njengabantu beZimbabwe sizakuthatha khona lapho, wena ungazihluphi. Mane eqinisweni, uma eqinisweni uvikele isithunzi sakho, uvikele isithunzi se-Africa, uvikele isithunzi somuntu omnyama ukuba ahlonishwe emhlabeni.
Mnumzana Nyoni, akuphose lawe lokugcina ngamafitshane.
Hayi, mina ngingathi nje kuMotlante ukuthi into eqakathekileyo lapha ngeyo ukuthi acabange, acabange sithi ngendaba yelegacy afuna simkhumbule ngayo kusasa uma engesekho lapha, ngoba lapha yikho lapho sekukhangelwa khona ukuthi ilegacy yakhe azayichiya iyabe isime kanjani. Into eqakathekileyo kuphela.
Lapha-ke lizwe umnumzana Charles Nyoni, ingcweti kwezombusazwe, ubekhuluma endawonye lengcweti kwezombusazwe umnumzana Evikela Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesibone ke okwethulwa kumaphephandaba lapha, iphephandaba le-News Day lithi umnumzana Jim Kunaka uveze imfihlo ngokwenzakala kubandla le-ZANU-PF ngesikhathi esipha ubufakazi bakhe ukhomishini ehlolisisa ukubulawa kwabantu lonyaka ngoNcwabakazi eHarare. Ukunaka uthi omunye wamakomishina wayekhuthaza ubudlwangudlwangu ekubandla le-ZANU-PF. Umphathintambo wesabelo seMatweni North umnumzana Richard Moyo uthi akuhlolisiswe ukutsha endaweni eziningi njengoba sokugcwele imililo engaqedakaliyo. Wethule amazwi la kulandela ukutsha kwendlu yamankazana eMbuyazwe Secondary School eMguza izolo. Lokhu kwethulwe liphephandaba leChronicle. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukuthi uza kwethula ibhajethi yomnyaka ozayo namuhla. Lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Sobe isikhathi senu khona pake balaleli ukuthi lichophela elikufisayo silabo abantu lapha abakhuluma okuthiyeneyo. Nxa ufuna ukuthi usizwe kuhle fitizela ke konoko ke okubhale record bese usithumezela umlayezelo wakho. Ye, zwanithi abanye abantu bathene. Siyabonga.
Salbonani, salbonani, ngizigamene indlovu okhulumayo. Bakithi Zimbabwe sithele zima okunye okumangalisayo. Into esingayifuniyo yibhondi. Uhulumende wezanu waletha ibhondi eletha izimdola ngebackdoor. Sicela ikhuphe futhi ngebackdoor. Sikhaliseni ukuya phambili. Into ebulala iZimbabwe iye one zwi akhuphe ibhondi. Uzabona into zilunga.
Abantu beZimbabwe siyiziphukuphuku. Savotela izanu. Kathesi sesilamba. Akula mali.
Ngubaba uJuma lapha esigabeni saseLubothe. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu iStudio 7 inhlelo zonke elisipha zona maqondana lokuphila langokuhlala kwabantu. Ubunzima thina esilabo ngapha esigabeni sakithi luduko lwendlala. Abantu bayalamba okwamagama. Abantu bathwele nzima. Izinto ezitholo zikhuphuke kakhulu okungawuthi iningi labantu esigabeni sakithi lapha abasebenzi. Baphila nzima okuthi abaningi balala bengadlanga. Impupho iyadura ezitholo. Abanye bathengisa amabhakede lapha. Kodwa into engiyankona ikhuphuke kakhulu ngawuthi iningi labantu alenelisi. So abantu abaningi vele lapha baphila nzima ukuthi asinxusa nje uNkulunkulu bana uNkulunkulu angenele ngawukuthi kona inxa ngabanga lokungena kulolu daba singashiywa isihlobo eziningi kakhulu ngenxa yendlala isigaba sakithi lesi lwenyanga asitholanga isivuno esihle abaningi vele abazange bethole lutho ungawukuthi indlala inkulu kakhulu akukhulumeki lo uhulumende abe uyangenela ancedise abantu abehola umumbu ngamalanga ladlulile kodwa kathisa akusela uhulumende kalethela zimuntu azokuthwala ubana ezokunceda kakhulu isalukazi zalipholisa umumbu lezi above 6 years kodwa kathesi mazibe lama 3 to 4 months bengazitholi ukudla so indlala inkulu kakhulu ngapha wela kithi asazi ukuthi kuyozala ngomuntu kodwa abohulumende uyangenela masinyane ukuze ancedise abantu bakithi ukuze bengatshabalali ngendlala ngoba ungaqhubeka kusenza kunje abantu bengalima nzima lo nyanga njalo ke bengabulawa indlala.
Ngimudele indaba Ncube ngisuka enkayi yesigabeni sakwesivalo ngaphansi kwenduna uSolomon Mahlaba. Ngasuka ekhaya ngesimo esomnotho esingazange sibe mnandi. Ngisuke ngo-2004 ngo-February ngibuya eBotswana. Ukuphila eBotswana kuyaphileka ye khona kodwa sinezinkinga eziningi njengabantu beZimbabwe ikakhulu endabeni yamaphepha okuhlala kuleli lizwe. Ayahlupha ukutholakala njalo ayadula ukwenziwa imali esiholayo thina njengabantu abasebenza kwethu incane kakhulu ungeza ke ukwenelise ukukhipha imali engango almost like 5,000+ like 5,500 or 6,000 yokubhadala umuntu ongakwenzisa amaphepha lokuthi wenze ukwathi ke wena uhola imali less than 2,000 ngenyanga. Yizi izinto ezinye ezibuhlungu kithi thina bantu ukuthi siphile siyaphila yencane ngathi ngibe lenhlanhla ngathola umqhatshi wangiqhatsha wangenza lawo maphepha hayi ngikuphile kangcono lwanxa nje imali yakhona iyabe ingencane. Into esinye singane iyasivulala isimo esekhaya ukuthi bathi abasafuni ma-bond notes so sofuna ama-US dollars so kuyamele siwathenge ngapha ngemali edulayo sihambise ekhaya ekhaya afike nawo aphelele emoyeni engasabi levali ngenxa yokuthi ekhaya akulanto ethi i-straight iqondile. Ukathi ke bekungaba kuhle ma kungathiwa ekhaya kule mali eqondileyo lathi khona kwesincane esingani sizama ukuthi sikuvuthanise ngapha sesingahamba ekhaya sizama ukudala amathuba emisebenzi ngoba nginje mina bengingumuntu ebesebenza ekhampani yezicathulo i-footwear. Ngiyakwazi ukuthunga lo nkosikazi wami ule certificate se-cutting and designing like i-fashion designing so konke lokho yinto eziphelele emoyeni ngoba ngapha senza imisebenzi nje yonke ongabe utholile sisebenze ezindlini sisebenze ezingadini sisebenze emaplazini kukathi ke uyabonga u-technician but ngapha sizahluka sisebenze ukwenza ukuthi uthole ukuphilisa abantwana. Ngiyabonga kakhulu umhlobo wami ukuthi ukwanika leli thuba ukuthi lami ke ngitsho uhlupho esihlangana nalo kukathi hhayi besifisa ukuthi nje ngaye siyaphathisana ezweni lakithi lilunge lathi sikwazi ukuthi sibuyele siye kwakha mla esakha khona senze yonke into efaneleyo. Ngiyabonga.
Yes, Rwanda basifisa ukuxolisa ukuthi lo mntu mtshina yethu ungazana idobhi kahle sibila sikwazi ukuthi kuhamba njani kungazani ubulembu bethu bungani abutshayi kuhle so ke okwamanje ke ukuthi sibone okunye okulandelayo sesingena ke kulokhu ke okwamazwe atshiyeneyo khanya sokubotshwa abantu abathize kwele Iran akade betshengisela besola uhulumende. Umongameli Donald Trump laye uthi ibutho lakhe elivimbe emngceleni welizwe lemelika lele Mexico kumele besebenzisa amandla angezelelweyo nxa befuna ukuthi kwenziwe khonoko. Amapolisa kwelebhrithani athi ahlolisisa amabhomba abefihliwe kwezinye izindlu ezingabula abantu abahlala khona. Iqembu le-Highlanders libe ngutshiki lobhanqa leqembu le-FC Platinum emdlalweni odlalwe izolo. Intethelo izindaba ye-Studio 7 uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu le-Highlanders le-FC Platinum Machanias abhekana umdlalo waze wafika kwamindu yacina kungela qembu elenelisiwe ukulitshayela emambuleni. Lo mdlalo udlalwe phakathi kweviki ngoba iqembu le-FC Platinum okuyilo intshantshu zakwele Zimbabwe kumele liyedlala leqembu le-CNAPS elakwele Madagascar ngeviki ezayo khona lekwele Madagascar. Loba kunjalo iqembu le Platinum kalizange liphumuze abadlali balo abavele bejwayele ukudlala. Njalo esekhuluma nentatheli izindaba yokuphelela komdlalo umqeqeshi weqembu le Platinum uNomen Mapeza uthe lokhu kwenze ngoba iqembu laseMadagascar lidlala ngendlela engafani ngisho laleyo edlala iqembu le Highlanders.
Lumdlalo lo besingawusebenzisi ukulungiselela umdlalo esizawudlala kwele Madagascar ngoba indlela iqembu ele Highlanders ebedlala ngayo kayisiyo indlela iqembu laseMadagascar elizabe lidlala ngayo. Asingeke sisebenzise umdlalo we-PSL ukulungiselela umdlalo we-Champions League, kodwa njengoba sesiphuthile imidlalo yethu ye-PSL sesizaqala-ke amalungiselelo okuya phakathi kwemidlalo yase-Afrika.
Imidlalo yefike lokugcina yesigaba seCasalaga Premier Soccer League yaqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu leyada elizadlala khona leli Harare City ngaseRufaro. Iqembu leZPC Caribbean lizemukela eleBulawayo Chiefs naseNyamunga. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leleBlack Rhinos ngasePawpaw. Iqembu leChicken Inn lizadibana leleTriangle ngaseLuveve. Iqembu leNitroot lizadlala leleDynamos ngaseAscot. Kuthi iqembu leCapes United lizadibana leleChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leMthare City lona lizadlala leleBulawayo City ngaseVenkere. Kuthi eleShabane Mine lizadlala leleHerentals ngaseMaclass. Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ihlandla elilandelayo. Izizalwane nezemelika namhla zikukhefu leThanksgiving. Lolu suku lokuhlangana kwemuli labangani kudliwe ukudla okujiyeneyo. Usuku lolu lwaqalisa kudala ngesikhathi sokuthakazelela isivuno esihle. Abantu bokuza kwelemelika ababelisana lalabo ababathola kuleli lizwe babe bacela ukuthi bathi gwaqa badle ukudla okuguqela ingalukhuni. Lolu lusuku oluqakatheke okumangalisayo. Umnumzana Brian Nichols omele ilizwe lemelika kwele Zimbabwe uthi lolu lusuku olunanzwa ngabantu bonke.
Well, Thanksgiving is an opportunity for us to give thanks for all the blessings that we have received and to really reflect and be with our families.
Kusuku lwe Thanksgiving lusuku lokuthi sinanze konoko ke okuhle sikuthole kuNkulunkulu.
It's a time to come together to be with family and friends and to give thanks for all of the wonderful things that have happened to us and to hope for continued good things in the years to come.
Lesi isikhathi sokuthi imuli zithi gwaqa abantu bathakazelele konke konoko abakuphiwayo.
It's my favorite holiday. I love the turkey and the pie and the fellowship.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweMelika ezinanza usuku lolu. Omunye wabo unkosazana Sharon Tebe ohlala eDelaware.
Yangkhona angizizwa ngikwazi ukuba badube ukuthi what is all about, you know, but ngikwazi ukuthi hayi sizela amatheki sibe the family and you know so and just be happy sithabe abantu lomdeni kwangakini.
Ehhe, so singathi wena ingalukhuni yakho itheki usulayo vele?
Yeah, hayi mina itheki vele sengilayo. Yeah, so hayi ngizayifaka nje ku-oven for at least for another 6 to 8 hours. Ipheke nje kuhle slowly.
So ngakukhangele abantu bayayithanda kakhulu inyama yankhona?
Ah, mina personally angiyithandi, you know. Angiyithandi sivivi. Hayi, ngingathandi i-stuffing yankhona, not yona. Hayi, ikhanya is too dry. Ikhanya ngani, hayi. Mina ngiyazama ingani ube lokungani lokuba yi-moist. Kube le moisture ngempijane.
So wena vele uthanda ugazana, eh?
Yes, hayi ngikho ngithanda. Ngiyayidla nje, but usually ngithanda ngesikhathi esingeyithandi i-stuffing kuphela. Ngidle ngempijana, but hayi ngayo angiyithandi.
Ye, kodwa lokhu kuyenza ukuthi imuli zihlangane phela, sixoxe ngento ezijeneyo. So wena kulabantu ababuya khona pho kumbe uwedwa?
Hayi, mina zabuya abantu engiphile labo lapha e-America for a while. Ngaba lapha vele ngama-Americans kuyobana ngimuntu nje ongelafamilini and lapha vele ngirili ngahle ngingathi mina ngingedwa lapha, but hhayi sokulabantu engaphilisana labo, so yibo ngihamba ngiye kubo ngiye-celebrate ngiyehlala yona i-Thanksgiving.
Ye, kodwa nxa sukhangele sibili usuku lolu luqakathekile kakhulu ebantwini bemelika, akunjani?
Yeah, I kakathekile sizile. Namhla inyo yabona I vele kuthelezim ukufika endlini namhla nokuthethe about 2 hours. Usually ngiyithathe like maybe ama 45 minutes ofika endlini, but i-traffic yonke leyo abantu besizen bezobona iy'muli zabo. So hayi ngibonile ukuthi hhayi ukuthi ukuthi vele uqakathekile. You know, over iminyaka yonke le ngikhona vele ngiyakwazi ukuthi hhayi ngesikhathi soneze vele hhayi izimoto ziningi kakhulu emgwaqweni la awuhambeke.
Ye, so leli langa lokuthi lo makhelwane uyambiza uthi azike sidle inyama kumbe sidle okunye okumnandi.
Ye, hayi bake bambize lapho khona pha kwezinye eminye iminyaka abantu esendlayo kho sendlale lapho engikhona 13 years, so i-development le ngihlala kuyo. So hayi bake bambize nxa bekhona kuthi hayi yenzani lo nyaka, hayi ngibuya sidle nami sihambe sidle siqoxe hayi kube mnandi.
Abanye abantu bahambe endaweni zokukholisa, kube khona abanye abahlangane lomdeni wabo ukwenzela ukuthi bananze usuku lolu labangani kanye lezihlobo.
Ye, kunjalo ke singazuthi abanye benu liyabelisenzani. Ake sizwe ke ezomculo lamhlanje.
Mimi kamala ningu sisa, eweza mkulo nga juanje mga sisa senkosi. Ukuhlabela i-albumu ngiqalise njalami ngo 2015, but iminyakeni yonke le edluleyo bengingumgidi ngisebenza la maqembu atshiyeneyo.
Singathi-ke ku-albumu yakho le kule ngoma ezithize, ingoma engani ungatsho sibili ukuthi kwenza ukuthi lapho ijayi kakhulu sibiliphi?
Mina engithi ngayishaya kakhulu, I see abantu abathi bona bayayithanda, so lami senza hamba ngoyodumo oluthandwa ngabantu, ingoma ethandwa ngabaningi abadala abawashaya wabulalela. Yingoma engayihlabelela iqembu lethu amahlolanyama ezimnyama zamagebhula ethi amahlolanyama, ingoma yeBoss. Kuleyinye ethi Thando Lethu ekhuluma ngokuthi abathandanayo behloniphe uthando, ngoba akukho esinye isihlukelo esingabamba uthando esedlula inhlonipho.
Uzobuya ke enye ithwani.
Kuleyinye ethi amathambo ezinyoka, it's a traditional song eyasichikitha nje sase siyifaka iziginci sayenza ingoma emasikhandi.
Amathambo ezinyoka, liyawazi nje ukuthi amathambo ezinyoka kuyini, kodwa ke khonapha ke sesingani sesiphuma ke enkundleni besilosisa sibile chaya okuzwayo. Singakehlukani ukuthi sibone kade kukhokhela namhlanje. Abanye abantu bathi kumele uhulumende akhulumisane loZulu angakethuli inhlelo ezijiyeneyo. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje, olivalelisayo ngumthembo osithembayo uKip Stube. Ngitshone kahle.